umumo wegcikwane eWashington State ungathi unganeno kawuzange uze uphihlike kakhulu kakhulu njengakwezinye indawo, mbi indawo ezinjengaboCalifornia labo Florida labo New York labo New Jersey. Loba nje uyisistate esaqalisa ukuba legcikwane i-America yonke igcikwane loqala labonakala eWashington State. Ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi thina sihlala ngabona siku-stage 4 laku-stage 2 siphenduka sibuyele emuva. Uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala. Kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonge uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo. Mbona ngani imithetho kagovernor iyoncede kakhulu. Hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu.
Nxa sikhangile okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka useyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima. Amkonti kulelizwe elingakhuluma lithi lona bazakhansila bakhansile by the end of the year kungabe kusaba le-vaccine, kungabe kusaba le-corona. Even kule vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe. Njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi mbona ngani i-corona ingeza kuphela iphele ngitsho. Ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa i-vaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane. These days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo i-vaccine ekhona. So ukuthi imhlobo yamavaccine le ephuma iphuma iloku isiba khona izaqhubeka siba khona kuzathatha isikhathi ukuthi iMelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathina ivirus kayisekho. Ayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni ivaccine, bakhona abanye abathi bayayesaba. Njalo sizwa uthiwa even ukuthi ivaccine yangkhona kwamanye imihlobo yamavirus ethutshayele ayisebenzi ngendlela eyayilungiselelwe ukuthi isebenze ngayo. Umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi gqoku siba khona, but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sekungcono kule ndlela abantu abavaleli bengayo kathesi. But ukuthi igciwane lihambe nyanyanya, hayi angazi, engxenye lizahamba bodwa kambona.